Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-ye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu ole 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-ye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency, lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge-96.4% kusukela ngomabasa emnyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstars ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation, intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku-15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga ama-dollars inkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa isangene lezinye indleko ezitshiyeneyo, limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umdeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku-350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhlaka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ababalayo siqala sukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusise kuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona ukuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstadi. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba ababalayo ama-enumerators abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimuli ezishiyeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esiyitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo?
Iningi labantu iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo hayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo bayasebenzisana lama-enumerators njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amachuma amane emizuzu umuntu lwana uyabe ebuza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamachuma amahlanu. Kodwa esikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba abantu ukuthi babalwe njalo iningi nxa sixoxa lalo liyaveza ukuthi hayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imbuzo yakhona sibili ijulile iquestionnaire yangikhona ile mbuzo phose ngaba lezigaba ezilithumi okuveza sobala ukuthi information eyabe idingwa iningi njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abaye bethe balala ngobusuku bukamhla ka 20 ngolwesithathu lolodlulileyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21 ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxe kwesinye isikhathi imoli yabe ithe yaba lama visitors njengoba sikwazi ukuthi bekuli careful lepasika bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu icinise siba mnengi kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele abantu basebenzisane logatsha lwezimstadi ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu uyivenda achaze sobala ukuthi hhayi emi yazithengisela imibhidi uyathengisa lokhu lalokhuyana baza kubhala phansi konke konkala nxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulume khona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lonyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele ePhalamende njalo eyisakhamuzi umnumzana Belief Gawule olilunga leZanu PF.
Echoloto Gande kubi emasimini indlala sibili indlala yako konke indlala abantu abalakudla ukudla izulu likilizi izulu abuya kuhle ekuqaleni wathi ngemva kwakhonokho amabele atshabalala ila izulu labaleka amabele azawonakala ngokunjalo kwakwazise lesi lotshani ezifuyeni utshani uzashipha njalo izifuyo zethu zizabulawa yindlala kwazise amanzi azas kusupa akungatanga ngale minizamo yokuthi kulungisiswe khonoko kusethe masinya kangaka ukuthi kuvikelwe khonoko sokumele uhulumende labathi ncedisa ama NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho abangayenelisa khona ukuthi bebona ukuthi abantu bangathola kulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo kuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zayo zidinge ukuncediswa ngokudla nangamanzi lokhu vele yikho simele kukhona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kulendlala sibili esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uzulu esiyasizibone ziphathisa esezicalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi nezinye eziyazi ukuthi ngaso kufika isikhathi mesingale zingenele zincedise okwakade ezinto ezifumile ngoba kade kumnyaka ophelileyo hhayi abantu bebedobhidobhile njelo izulu liye kuhle kangakani kodwa kathesi hhayi ukuthi inhlanganiso lezi kuzadinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo zabalinisi kacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kunendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yinjani
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke ziyimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kanti ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba uhlani bona obukhona obuthileyo busesekhona okwakathesi kodwa kuzaya kuthabalale phela ngoba utshani lowa usazange bavuthwa sibili waze wasiyembineni enhle but ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sokusile esilandelayo kwazise kuzaba lolo ukuthi kuzaba lendlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo-ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha kuloko kukhona
umnumzana belief kawule isakhamuzi secholocho njalo wake wamela lesi sigaba ephalamende ulilunga lezanu p f selikubonile na ukusemaphephandabeni iNewsday ithi kulomantshi wakobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo uNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu iNewsZimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare uMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutiswa olilunga le-MDCT iChronicle ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Eh, sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kura lapha mangisizwa abantu bekhuluma i-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona liright iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyinto ephilisa abantu ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli uMnangagwa owalalisela lo president waseFrance lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe angazi ukuthi bezositela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesitshela ukuthi ungumngane wakhe njalo ilizwe lase France kakade akusukuthi lingabe isitha selizwe lase Zimbabwe kuphela ilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no kulumende wase Zimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu lase Zimbabwe uhloniphe nomthetho sisekelo wase Zimbabwe and so forth so laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeli sabo uthi hayi kuna lokhu kukhulunywa ngupresident wabo ngabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhu yana wathumela olimele walo iambassador ukuba bekhona laphana so ke ngithe mangithi ngilalela kahle mayelokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengihlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe.
Salubonani, salubonani basakazi nani balaleli bestudio 7. Basakazi nabalaleli bestudio 7 ngiyakhala ngikhala ngalizano bandla. Esesiphenduke manje saba ngumhlajelo, saba ngumnikelo omhlajelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni. Sisihambe saphephela emazweni nakhona emazweni ngapha la besithi siphephela khona. Abasifuni ke kwamanje izani yona ayikuboni konke kukho konke lokho yona nje abakhokheli bakhona bezano abumnangagwa nabogawule nabosuwenga nalabo obathumbani lothuma lona bona ababhizi ngokufida amaphoketi abo ukuthi abantu phasi baphila kanjani hhayi akusindaba yabo leyo ezilongibona babo abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona ezimbabwe thina-ke izihluphekile esithi sizamela abantwabethu yikho sokuyikufa kwikusasa lwabantwabethu lethu lokhu ngoba ma ngabe sixoshwa kwamanye amazwe ukuthi abantwabethu sizobahlangana ezikolweni abantwabethu sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnankagwa lezi siyacela abantu bakithi ukuthi phela ngabe ifi ngabe kuyabanjwana sibambane sikhiphelezane sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthiwena ungayiphi iphathi wena ungayiphi iphathi ezilongu kwaphuma izanu bantu bakithi izwe lakithi liwubuyele esimeni esiright asibambaneni bantu bakithi sikhipheni izanu izanu iyazibulalisa bandla.
Studio 7, Studio 7, ninjani, nje lonke bona ngapho, o Gibbs, o Ezra Chisa, o Tungamile Inkomo, o Sithandekile Mhlanga, lonke nje lizwe nje libingelelekile, hayi, siyazizwa mpela izindaba, mpela sizizwa ninjalo zichisa, hayi, namhlanje uzothanda ukuphawula ngebandla leZANU-PF leli, ibandla leZANU-PF leli, lithi liwine emakhaya. Lithi liwine emakhaya emadolobheni liyadliwa. Umbuzo wami uthi kathi bangaka abantu abasemakhaya abantu abaningi abasemadolobheni labasemakhaya ibapho abantu abaningi masibala nje abantu phela ungakhangela iBulawayo ukhangela iHarare ukhangele nje amadolobho nje wonke lapho iZANU-PF ethi idliwa khona kodwa iwine emakhaya isihluku seZANU-PF lesi sokuthi ithi iwine emakhaya ivotelwa ngobani emakhaya kuba ngoba abantu emakhaya abayivoteli ivotelwa ngondova yini ibandla leZANU-PF leli livotelwa ngobani emakhaya khona leliyabilithi liwina khona lina bantu bezanu-PF liyafuna ukudlala ngathi liyafuna ukudlala ngathi emakhaya vele zanu-PF kayiwini ngitho i-TV iye emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho linitshela ukuthi kule phathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu eZimbabwe kodwa kube le bandla ethiwa liwini emakhaya linjengezanu-PF usho kuthiwa izanu-PF siwinile ngaliphi hayi lapho sinojogcekeni lapho sinojogce mina zahlala ngisana ke khonoko
Studio 7 njani ya kuma umaphosa lapha kondolwane esigabeza umakhulela hayi ilizwe linzima bakithi South Africa laizijikela sofake sekhaya bakithi sevota saba nenaki ngoba siyavota this year next year imean sorry kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana abanye basakhuluma ukuthi kuvotelwa umqondisi abozapho bekhangile phela sithethi bathanda nje amaqembu lawo ngenhliziyo njengathi siwathanda ngoba amaqembu akithi lalo siyawathanda kakhulu bakithi basi ukuthi kumbe siya wazonda ngaswathana maqerifela ayisindebeleni kodwa esikubonayo hayi ndawo kwamanje okwamanje mina sengihlola umqondisi wejweni empelile okuzeni i-TBCC ngoteleni yona ngoba i-opposition engiyibonayo elinqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu siloke sikhuluma sithi sifuna okwethu ngamaNdebele alokanye sikuthole lokho ngoba kulenye imfeyidi ngokhuluma mpela umnyanga kwalapha ngamthika ekhuluma ithi laba azijonga azibonisele ukufa ele uqinisile bazakufa abantu ngoba abantu enkulu bakithi fanele sikhipheni izalo esihlalela la sikokukhuluma ukuyabela kwilizwe lakithi nokomthakaza hayi lapho siyangela sithi akwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani ngiyithina into engiyazi ukuthi kayindawo asinazele bakithi ukuthi sifake sivote i-TBCC sikhipheni izalo sikokukhuluma ngesizwe sakithi ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi ele Somalia, ele Ethiopia kanye lele Kenya azathola usizo oluvela eMelika ole $200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili 20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele Mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele Mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lweMelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthe lanxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje ngikhongonandlela ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedlule iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi ziba nje kumbe zine COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa okuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo eyokuthi uVice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli kalalokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya kazokuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ukwela i-COVID le ngemva kokwethekelela e-California. So singazi ukuthi kumbe igciwane leli lithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi u-Vice President wahlatshwa amajekiseni womabili awuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhali engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo, sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster kususa kulobufakazi sibili obugcweleyo obutshengisa ukuthi ingaze kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili ekuqala neyesibili wahlaba nebooster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo i-COVID kodwa kaguli ngumuntu nje oziphileleyo asizwanga ukuthi umbutshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe sokumela esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu ngiqonqosela lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa laba bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili ile booster shot ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela la eZimbabwe. Bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina ye unje konje asihlabi amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wangitshela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona la esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe sure. Ngakho-ke hayi asoze siguquke sibe zinkawu, siyabe lokhu esingabantu siphila sinempilakahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle eMelika.
Dien Sansa Laksifa. Umkhuba osubhakhile emhlabeni wokuhlekelela ubunja lobunyamazana kusenzakala, angilankani labo. Ubunja lobunyamazana that has costed lives of foreigners in South Africa. Dudula demons have taken over from the Rindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capital city. Deep Sloot is the union building. Dudula movement is the cabinet. Unsanshwa itungamela. Abagithi bakhanzingwa bephila kwenziwa idilingathi. This South Africa place of gold is merciless. Fare thee well, son of the soil. The soil of the sun shall bury you. Mzoli. Let me mourn the un-African tendencies by South African elements behind the Dudula Operation Loyalists, led by Nkanta Lax. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivingqoza zigxoze igazi labafowethu. Baminza thina, babhodla labafowethu. Ramaphosa and Comrade ED, lithini makunje. Lakhelene, abantwana sebevukelana. Lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Kes, the father of four, a gardener in the four-way neighborhood of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mpota Zwenyati, be dead at 43, leaving behind 4 kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelis Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mpota Zwenyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbonga enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabo kuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyathi. Makalale ngokuthula, siziphethe ngebezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census. UZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.